nkulungwane lenkulungwane zabantu bezithe gwaqa enkundleni ye-White City Stadium koBulawayo, uZulu ehlonipha imisebenzi yabezomvikela. Esethula umbiko wokunanza leli langa, umphathintambo wakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube ubonye ukuthula okukhona elizweni kanye lemisebenzi eyenziwa ngabebutho eZimbabwe lakwamanye amazwe.
Lilanga eliqakathekileyo kwenza abantu baqedisise ukuthi vele imisebenzi yebutho yiyiphi layiphi, ngoba izikhathi eziningi abantu sikasithathe sithi thina umsebenzi webutho ngokuthi nje bephongudifendi ilizwe beme khonapha, kanti kukhona okuningi abakwenzayo nge-community development.
Ilunga ledale le-Central Committee yeZANU-PF, unkosikazi Molly Mpofu, uthe abantu kumele bahloniphe abebutho njalo bengaqanjelwa amanga kumbe ukusetshenziswa kumikhuba yenkohlakalo.
Unguye omkhulu wabo namajaha lawo, so angibona ukuthi kulesizathu sibili zokubaqambela amanga ukuthi ebenze lokhu sebetshontshile, sebetheni, sebegijime bayenza lokhu nalokho. Deliver on the instructions. Kwane ngane lilanga liqakathekileyo elibenze bake batshone bekhulu bekhonisa behlangene labantu ababavikelayo. Silapha ngenxa yabo, sine faith on them ukuthi akulanto engenzakala eZimbabwe when these guys are still there and these ladies. We are very proud of them. Engingakutsho ukuthi mina ngibonga uhulumende upresident wethu ukuthi uyasinika ithuba lokuhlangana nabo. We ask nika ithuba lokuthi sibe basondele phansi kwabo. They are not as singabe sabe. Ukuze laba baqambela amanga, we have to there to defend them. E parliament you cannot talk about them because we are there to protect them because we belong to this nation. I thank you.
Owaphatheka ekubumbeni ibutho lakuqala eZimbabwe, uRetired Colonel Chinga Dube uthi leli langa liqakathekile ngoba kunazwa ibutho elasungulwa ngo-1980 ngesikhathi sokuthola uZibuse.
Hayi, lilanga elikhulu emasotsheni wonke i-defense forces zeZimbabwe esingathi thina i-birthday every year ngalesi sikhathi ngemva kwe-Heroes Day kuba le-Defence Forces Day elihlanganisa amasotsha wonke batshenise ubungcitshi babo, betshenisa njalo bekhumbula njalo ukufonywa kwe-Zimbabwe Defence Forces ngo-1980 ukuphela kwempi wafonywa Zimbabwe Defence Forces eyahlanganisa amabutho amathathu, izandla leZipra leRhodesian Forces zafoma leli butho.
Abanye abaze emkhosini lo baphe inhlonipho enkulu kubutho leZimbabwe bethi liphethe kahle umsebenzi. Omunye wabo ngumnumzana Absalom Sikhosana, isakhamuzi sakoBulawayo.
Lilanga eliqakatheke okumangalisayo ngoba kulapha esihlonipha khona ukuba khona kwamajaha lezintombi ezisinika ukuthula elizweni, ezenza silale ubuthongo behle ngoba sazi ukuthi sivikelekile. Lanxa kukhona khathesi abanye abafuna ukusidalela ukungahlaliseki elizweni lakithi, siyethemba ukuthi ngobukhona babo bazasiphathisa ilizwe lethu liqhubeke lilokuthula, sihlanganisa amakhanda sisebenzele ukuthuthukisa ilizwe lakithi njengemuli yeZimbabwe. Besiqinile, sibe leqiniso ukuthi akukho okungasiphambanisa ilizwe ligcine selingamanga kuhle. Ngakho ke leli langa liqakatheke okumangalisayo ngokunanza umsebenzi wona lo omkhulu okwesabekayo ophethwe ngamajaha lezintombi ezisembuthweni.
Owake waba yisiphathamandla sebutho uRetired Colonel Thomas Ngwenya, owangena kubutho evela empini yenkululeko, laye ubuke okwenziwa ngabebutho.
Ilanga elihle kakhulu thina njengabantu bokuqala bokulwela inkululeko yokuqala ama officers ze10A siyalemukela ilanga leli siyakubuka konke okwenziwayo okunenge singazake sikukhulume kuzakhulunywa ngabanye abangabi bakubona kumbe kulezigwenxa kumbe kulazigwenxa sithi akuqhubekele phambili.
Osakhulayo omele isigaba seNjubelo Bengula constituency edale lePhalamende ofunda eNjube High School uSthabile Nkomo uthi baze ukuzobonisa abebutho ukuthi baqhakatheke kangakanani ezweni.
Ngazulekila ngaleli ngelokuzoona amasocha ethu. Kahle kahle sizolicelebrate labo langa leso sizobatshengisa ukuba baqhakatheke kangakanani elizweni lethu leZimbabwe. Amasocha ngabantu kahle kahle abayenza ilizwe liqoqeke kahle kahle. Ngabantu like abayenza kube le order elizweni. Amabutho asobantu umile sibayisabe kahle kahle ngoba ngabantu abafana lathi. I-difference yethu lamabutho ukuthi laba bantu ngabantu abayenza kube le order thina singabantu mele sisebenzisane nabo melanga sibayisabe osibaya sibathathi njengabantu abayisabisayo but mele sisebenzisane labo ngoba abantu laba vele yibo abantu abayenza ilizwe leli leZimbabwe kube yizwe leZimbabwe kahle kahle.
Imuli zabakubutho yizo ezize ngobunenye enkundleni eye White City Stadium ukuzathakazelela ilanga eleZimbabwe Defense Forces Day labasakhulayo abanenyi. Umabhalane weCouncil yakobulawayo umnumzana Christopher Dube laye ubekhona eWhite City Stadium njalo uhulumende ubonye kakhulu iCouncil yedolobho lakobulawayo ngokulondoloza indawo ebekwa amaqhawe esabelo eyebulawayo Nkulumane Heroes Acre ihlanzekile. Nimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.